amapolisa ke kukhanya engani lapha ke ethuselwa izano, angithandi ukuthi ngithi basebenza lezano, bethuselwa izano ngoba izano itshela amapolisa ukuthi yiwo ababaholisayo, bese bebenza bethuke ukuthi nxa sebengalishaya izindanga intando yezano bazakwexotshwa imisebenzi. So ngaleso sizathu ke asifuni ukusola amapolisa kakhulu, kodwa osifuna ukumsola ngumkhokheli wezano PF uMnangagwa. Ngoba nxa uMnangagwa ebona kusenzakala into ezinjalo ngama-supporters akhe, njengomkhokheli wangikhona nesilungu kuthiwa is liable, nguye olomlando wokuthi abantu benze udlakela. Ngokuqala lokho. Okwesibili, siseZimbabwe elizweni elikhululekileyo. Nxa sibona kusiba lodlakela, ingabe lukhozwa ngubani, ingabe lwenziwa ngubani, sikhangelele ukuthi uhulumende athathe amanyathelo ukuthi avikele abantu. Ngaleso sizathu, uhulumende weZimbabwe ukhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa. U-Emmerson Mnangagwa again is liable ngephathi yakhe lohulumende wakhe. Okwesithathu, intungamini, kuthiwa ingungu ungayizwa isikhala kakhulu sizadabuka. Lo nyaka kabalibonanga abantu bezano, 2023 bazawuvalelisa umbuso. Sifuna ukubona ukuthi bonke bona labo alokhu bethathe ngaphansi kwamakhwapha ezano besona bazavikelwa ngubani, ngoba isiNdebele sithi icala kaliboni.
AbeZANU PF baba Bhebhe kanye lamapholisa bathi lani liphathekile kudlakela lwayizolo, yini elitshise imizi yabantu beZANU PF labulala lezimoto?
Lokho mina kangiqeka ngakuvuma, ngoba iZANU ivele igangile. Umuntu ogangileyo nguyo esakwazakala esenza ukuganga. Obabonileyo abantu be-CCC betshisa leyo bani. Ngokuqala lokho. Okwesibili, iZANU siyazi iyaxabana, siyabezwa bayakhuluma la kuma-audio lapha ukuthi kabazwani. Sasingani mhlawumbe enxenye yi-sectionalism yeZANU ehambe yatshisa besenzela ukuthi babe nehawu lokwe kwenza udlakela lolu abalwenzayo, bese besenza udlakela bevala ngakho khonoku. Siyakwazi i-history iyasitshela lakudala ukuthi abantu beZANU babehamba bayeprinta ama-t-shirts e-MDC ngesikhathi kusesene-MDC, bahambe bayebona bese besithi bona yi-MDC. Konke khonokho kusobala ukuthi akula muntu we-CCC otshise indlu yomuntu weZANU, kodwa bazitshisele bona bodwa besenzela ukuthi babe lodlakela.